sebebenza ke lokhu besendlini nje bezigwedisile sane-private face besenzela ke ukuthakazelela ilanga lebesiyaziwe sonke zikujikelele ukuthi lilanga ela-recognizewa as the day of the African child. Unfortunately amapholisa abuyile-ke lapha ephela amathi egasi nama-buttonfiki agijimisa-ke ontanga bedisepha i-program babamba abanye asikakwazi ukuthi ababanjiweyo bangaki njalo bazavalelwa yini nokuthi bekuthweswa khalabani. Kodwa thina njenge-movement siyabona ukuthi lokhu okwenziwayo akulunganga ngoba ilanga le-day of the African child liqakathekele wonke umuntu senifanele sikhangelele ukuthi wonke umuntu wezimbabwe azwisise ukuthi lilanga okuhlobelisayo
nalokho elingalayo kasiqiniseko sokuthi bangaki ababotshiweyo lokuthi bengabakhululani.
Asikabi neqiniso ukuthi abathethwe abapholisa bangazi njalo ukuthi bazagwetshwa kumbe bazavalelwa kumbe bazayekelwa besiye endlini kodwa bagqotha yethu asekhona ase-athenda kulindawo.
Kahle kahle kungani linanzele lolo suku lubona luqakatheke njani kusimo seZimbabwe sikhangela ukuthi kwenzakala e-South Africa?
Lolu usuku luqakatheke kakhulu historically sijwayele ukuluthakazelela lolu suku asiqalisanga lonyaka yinto eleminyaka neminyaka isenziwa siyamangala ukuthi kathi sekutheni ukuthi bantu bayalitshe ukunanzelela nokuthakazelela ilanga eliqakatheke kangaka ilanga lika-June 16 siyakwazi yini ilanga lapho okwatshengiselwa khona udlakela olukhulu irejimu yabelunguke e-apartheid e-South Africa kubulawa-ke oPeter Hector labanye okwaba yinto yaveza umhlaba wonke jikelele ukuthi kumele kusekelwe-ke ihlelo lenkululeko ye-South Africa abensundu bakhulume bazivuse uhulumende we-apartheid webandlulile adilizwe. Laba lilanga eqakatheke kakhulu lapho kwalahleka khona impilo zabantwana ababesifikilwa belwela inkululeko yabo belwela amalungelo ukuthi bafunde bathole amathuba okufunda befunda njalo befundiswa ngolimi abalizwisisayo abamthethileyo bona.